ngomumo okhona lokushukhona singamedisa ekutheni ezizinto bese ziphuma lapha ekulenzini lapha okunye kwakhona kuphuma kubo-WhatsApp lapha kuphuma yonke into abantu ngezindlela sokungani kunika abantu indlela yokuthi babone ukuthi abantu bengaqhubeka phambili besenza umsebenzi naloyo njengaloo wenziwa ngabanye okungani lawo muhle ikakhulu into zokulutha zenezi ngoba into khonakithi eliqiniso ukuthi hawu abantu phela ama-demonstrations bakithi khonokho sikutshoyo ukuthi akumelanga kube yinto ediliza futhi impahla yabanye ukudilizela abanye abantu abazisebenzeleyo labo bephinde bedilikele ikakhulu njengoba ngikhuluma nje kunje nje abanye abantu kade belutha ngalemashops kuma-western suburbs bekuthi bengene ezitolo bephakamisa izinto abazifunayo bethatha izinto lama-video clips lana kanye bethatha abanye bekhuluma besithi ha uthwale okukwanisayo uthwale okukwanisayo lanilani abantu baza kwenza selingangasaloku zakho lo kuyayikwenzakala kwezinye indawo futhi kuyambile kube sikophi into enjengayinaleli ilimitheka elizwe lonke kwenzakale
khonokokodwakeani
yindlela yokuqeda futhi khonoko
njeaso sikhangela kodwa babagawule phela ukukhululeka kwabantu kukhonapho phela ku-intanethi kukhonapho emsakazweni lemaphephandabeni unxa ukuthi ungasekho konke khonokho phela sokungani uhulumende lo ngoncindezelo phela
ye kodwa okunye kwakhona kumele sikukhangele lapho ukuthi sivikele njalo uhulumende njalo kumele evikele abantu bakhe ngezinto ezinjengazelezi ezenzakalayo uhulumende evikele abantu bakhe ukuvikela abanye labanye abanye baphokuwela njengozili ngento ezinjengazelezi ezenzakalayo kodwa-ke esingakutsho ukuthi ye ilungelo labo abantu kuthathela abantu ilungelo labo kodwa kwezinye indlela uhulumende ukhangelile nayo wabona kungancedisa ekutheni phakathi komumo nalo wesikolo onzima lo esiphakathi kwawo kuke kume lokhu kubonakale-ke ngale kwakho
ye kodwa abanye bayakhuluma bathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kazangakwenzi konke lokhu kodwa sokusenziwa uhulumende kamnangagwa
konke khonokho abakhuluma ngako kwabonakala ngesikhathi sikamgabe njalo into yonke lesikhathi sayo ngesikhathi sikamgabe izinto zazinjalo kukhanya kasesi umumo wakhathesi lawo umumo izinto lobo ziguquka ziya phambili.